ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuMabasa 2020 ngo Gibbs Dube. Endaweni zethu lamhlanje, abantu bathi bahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane le-coronavirus COVID-19.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha.
Bayakhala emaphandleni ngohlelo lokuvalelwa ezindlini.
Lapha ewanje abantu bayadubeka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokulabantu abangamathumi amathathu lanye eZimbabwe abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abane babhubha wathi njalo ababili basila. Sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezisithupha 6067 eZimbabwe ababecatshangelwa ukuthi balomkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele sokulabantu abafika phose izigidi ezintathu abahlolwa batholakala ukuthi balomkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University City abedlula amakhulu amabili babhubha. Kulabanye njalo abanengi abasilayo. Kumemetheka okumangalisayo umkhuhlane lo kwelemelika. Akwaziwa ukuthi eZimbabwe luzaqhubekela phambili kumbe hatshi uhlelo lokuhlala ezindlini olubizwa ngesilungu ngokuthi yi-lockdown. UNobutler wohlangothi olubona ngezokwethula kwemibiko umnumzana Nick Mangwana kenelisanga ukuchasisela u-Studio 7 ngodaba lolu ngenxa yokuthi ubesemhlanganweni wokuhlolisisa uhlelo lolu oluqhutshwa yi-COVID-19 Task Force. Uhlelo lwe-lockdown lugqitshwa ngeviki ezayo abantu abaningi bekhala ngendlala lokunye okujiyeneyo. Omunye wabakhalayo ngunkosikazi Janet Ndlovu ohlala eFilabusi esabelweni seMathelon South.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha. Sike sabona elinye idona elibuye libhalisa abantu lapha kuthiwa bazathola ukudla. Asiphindanga salibona. Bona laba abalutshwana abaphiwayo umumbu we-welfare. Yibo laba abaphiwayo balutshwana.
Unkosikazi Busi Masina ohlala emagwegwe kobulawayo laye uyakhala okumangalisayo.
Okwamahara vele angaze ngubone. Njalo indaba yemali kuthiwa kule mali eholiswa abantu. Ngiyezwa kunyuzi bekhuma ukuthi sebenike phose ama-1000 amangaki kobulawayo leHarare. Kodwa angaze mbone muntu mina oseke wathi leyo mali uyitholile. Ngingazitholelo mina ngoba vele angaze ngiyitholi. But khonokho nje ukuthi omunye umuntu ukhona yena oseke wayithola leyo mali. Ayi, angaze ngiyibone mina, angaze ngimuzwe lo muntu okhuluma ngayo ukuthi uyitholile. Siphonge ukuzwa bekukhuluma bona kuma-radio lapha ezindabeni lapha kuthi sebephila abantu imali njalo kule mali enganani.
Umnumzana Fortune Nyoni ohlala ewange uthi kabatholi lutho okuphiwa nguhulumende.
Iqiniso elihle sikuzwa nje ukuthi kukhona kwezinye indawo lapha ewange ngitsho lasemaphandleni akulampe njalo abantu bayadubeka.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Kethwele Luphahla othi kukhanya engani abantu abaphiwa ukudla ngabasekela ibandla leZANU-PF.
Elizweni lakithi kanti kuhamba njani la ngesikhathi sokufa? Kumele abantu kukhethe ukuthi laba ngozibani kumele badle, laba abanganikwayo bona yibo kumele bafe. Hayi bantu, abantu bakithi kabantshintshe. Abantu bona labo ukudla okufikela kubo kabatshintshe izinhliziyo zabo lezi ezililitshe eziqine kangaka ezibayenza ukuthi bakhethe abantu, banike abantu ngokubazi. Akumelanga kube njalo. Nxa kuyinto elanda ukuzosiza abantu, elanda ukuzosiza umphakathi, mayisize umphakathi wonke.
Kodwa umnumzana Dingumuzi Phuthi okubandla leZANU-PF uthi akulabantu ababandlululwayo kuhlelo lukahulumende.
Ngamanga aluhlaza tshoko lawo ukuthi ukudla kokuncedisa abantu phakathi kwesikhathi sobunzima somkhuhlane we-COVID-19 kuphiwa abantu abasekela ibandla lezamphifu kuphela ngoba abantu abayibo abakusebenzayo sibone kusiba ngama residents associations xa sikhangela emadorobheni imizamo yokuthi lokho kufike emaphandleni andubana ilethwa kodwa siyazi ukuthi lati njengabantu esebenza labantu kasilani lokuthi umuntu usekela liphi ibandla ngoba thina silandela umbono lokwenza kuka president Edine Nangagwa ukuthi wonke umuntu weZimbabwe uqhakathekile azingeke siqalise ukubandlululana ngalokho angikwazi ukuthi abakukhulumayo bakuthatha ngapi ngoba umthetho kahulumende weZimbabwe lo mbono kamongameli Edine Nangagwa konke lokhu kuvumelana ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kaphiwa amathuba alingeneyo lathi njengezinkokheli sikusebenza njalo nxa sikhangele abantu beZimbabwe sibabona bengabantu abafana nayo ukuthi umuntu usekela liphi ibandla ayisikho esikwaziyo phansi kombuso kababa uMnangagwa
uhulumende uthi kule mali ayinika abantu ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane weCoronavirus COVID-19 Abantu emaphandleni bathi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini ngenxa yokuthi abanye babo balezifuyo njalo bakha amanzi endaweni ezijeneyo lapho abantu abagudlana khona njengendlala yenza umlondolozi Ndlovu usedulela loludaba
Vathi bethuswa ikubhubha komuntu obehlala eMondoro obulewe ngumkhuhlane weCovid-19 ngeviki ephelileyo Sebedlalela evalweni besithi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngesiphangiphangi emaphandleni ngenxa yendlela abaphila ngayo. Umnumzana Pino Sikhosana ohlala eJombe enkabazwe uthi okunye okwenza abantu bengalandeli iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini olwaziwa ngokuthi yi-lockdown yikuthi kulabanye abelusa inkomo okumele bazikhangele sonke isikhathi.
Lapha esibuthana khona siyakukha amanzi. Abantu abakhangeli konoko esikutshelwa nguhulumende wama-social distance siyama nje sibuthene sisikha amanzi uma kusenza uhulumende elethe abantu abangafundisa abangapha ukuthi njani miwaso for ukuthi udwe lo corona lolu lungazibulali
omunye njalo ohlala esichintini sesidakeni eJombe umnumzana Zamani Chuma uthi okunye okwenza ukuthi bengalandeli iziqondiso zohlelo lolu yikuthi izibhedlela zikhathana lemizi yabo
inilaba abagulayo asenelisi ukuthi sihambe ezibhedlela ngoba loba imota sibili ezidlulayo ngapha sezizilutshwana ukuthi sikwanise ukuthi sigade sihambise abagulayo ezibhedlela
Lokhu kusekelwe unkosikazi Nompilo Chabalala ohlala enyama yendlovu esabeleni semathebeleni North othi bayalamba ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lolu.
Hayi indlala isithwala esenzima ngapha. Lezi bhedlela kula. Uyahamba ezi bhedlela kukhatshana ngapha futhi akulaphilisa kula muthi.
Omunye njalo ohlala enyama yendlovu umnumzana Zibuyile Nkomo uthi basethwa indlala namanzi.
Kula transport yokuya lapho kudingwa khona ukudla ngoba kuvaliwe imoto azihambi. Izibhedlela zikhatshana nendlala lonyaka izulu lisibulele akusila kudla. Amanzi sithatha kugwayi baningi khona le nkomo zinatha khona lathi sinatha khona
kulabanye abakhala ngokuswela olwazi ngomkhuhlane we-COVID-19 omunye wabo unkosikazi Sazini Maphosa ohlala eManama esabelweni seMathebeleni South
abantu balapha yazi bayaphithizela sukwazi umbeni sizabulayiswa ngabantu betshwala bona lapha yazi kuyafiwa and i-grocery so siyabulawa kodwa sokudura lokho lokutshona endlini mingeni Ngiphume phandle ngengadini ngithibilike ngibuye ngizohlala endlini hey anze siphele nzima uyazi angazi ukuthi umuntu okuzaphela njani lokho
Umnumzana believe gawule okubandla leZanu-PF uthi uhulumende uzama ukulungisa konke okuhlupha abantu
kule engikubonayo ukuthi abantu bayakhala ngokuthi amanzi endaweni lezi lokudla kumbe lokungaphatheki uhulumende uyananzelela konke khonoko kodwa uhulumende uyazama izandla zikahulumende zimfitshane imali asilayo kangako kodwa uhulumende sethena i-priority number 1 ikulwisa umkhuhlane we-COVID-19
akwaziwa ukuthi kuza kwenzakala nomkhuhlane lo ungamemetheka emaphandleni kweZimbabwe ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku shortwave ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7 Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930 6040 laku-15460 kilohertz ku-short wave.
Siloku sikuhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini sithole imlayezelo evela ebantwini abajiyeneyo. Basithumezela ke le mlayezelo kuwhatsapp kunombolo yeStudio 7 ethi +1 202 465 0318. Uthi sizwe ukuthi bathini.
Isicelo esinaso esisifisayo ukuthi ngabe uhulumende wakithi kwelaseZimbabwe ma kusenzeka avule lapho avula khona, aye avulela abantwana abazabhala ama examinations ekupheni komnyaka. Abasikhangelela abantwana abaku-form 4 labaku-A level, at least ma kungavulelwa bona babuyele ezikolweni. Sibone ngathi akungeke kube le congestion eningi kakhulu, kodwa abantwana bazayeneliseka ukuthi kube lalapho abaqhuba khona. Siyabonga, sicela ukuthi uhulumende asikhangelele khona lokho. Ngiyabonga. Okhulumayo ngusakhile Moyo welaseBlumtree.
Igama lami nguWashington Ncube, ngisetsholotsho kwaSigidi. I-lockdown thina isenzele phansi. Ithe iqala before iqale mina ngangisegoli and then ngasuka ngeviki le ngisuka ngithe ngifika nje kind of 3 days, hhayi yabe iqala ngivalekile nje ngisekhaya. Kodwa ke ngibona kungcono kakhulu ukuvaluleka kwami ngisekhaya, ngoba ngiyakwazi ukuthi ngivuke ekuseni ngiye emasimini, hhayi sidlele njena nayo amakhabe noma indlala siyikhangele lo nyaka. Hhayi lo mnyaka ungathi usifulathele ma.
Lawo lakho ukutumeza umlayezelo wakho khona manje, tumeza kunombolo yeStudio 7 ethi +1 202 465 0318. Tumeza khona manje. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uyaxokozela emzini kamongameli kwakwele Melika kulandela okwethulwe ngumnumzana Donald Trump othi abantu balakho ukulatshwa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 ngemithi ebizwa ngokuthi ngama-disinfectants. UTrump uthi ubezidlalela nje, kodwa abamaziyo bathi ubekhuluma okusenhliziyweni yakhe. Kule mibiko ethi umkhokeli wawelizwe le-North Korea uKim Jong-un ugula okumangalisayo, kukhanya engani ulakho ukuhanjiswa kule China lapho alakho ukulatshwa khona isifo senhliziyo. Uyise wabhubhela kule China lapho ahanjiswa khona ngesitimela. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senqana amasiko
senzi bomandla
lo baba mkhulu
namasiko
babe lobola
usenzi bomandla.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubekela phambili ngodaba lokuthi abantu bayakhahlamezana ezindlini ikakhulu kulezi nsuku ngesikhathi somkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ake siqhubekeke lolu daba namhlanje silonkosikazi Jester Sibanda kumaNdlovu kanye lomfundisi uRonald Moyo weBrethren in Christ Church.
Abantu abaningi bayesaba engxenye kithi kakhulu obaba, ngizakuza umama ukuthi uthi
ye wathi sithethi ye ye qedisa kona mpahla angena umama qedisa kona mpahla
ye uyabo usesaba ukuthi ungaveza izinto zakho ezivele ziyingxenye yakho usuza kwaliwa usuzaxotshwa usuzathini sebeza kukhangela njani. Kodwa ke ngiyabuyele ukuthini, xa kulothando ayikho into noma imbi kangakanani noma inkulu kangakanani iyalungisiswa ngothando.
Ye 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 ngena mama konapho Mandlovu.
Ngiyabonga. Lokuswelakala kukaJesu, uJesu uyaswelakala emakhaya ngezikhathi ezinje ukuthi ubaba lomama labantwana uhlalwe emthandazweni kuthandazwe
ebantwaneni. Ke gogo lapho ke Mandlovu, nxa kusenzakala khonoku kuhlukuluzana ezindlini, abantwana kubabamba njani enhliziyweni konke lokho?
Bayakhathazeka ngoba abantwana ubaba bayamthanda nomama bayamthanda. Nga abantu laba sebekhathazana sebelimaza abantwana, abantwana basebelimala kakhulu okudlula bona.
Mfundisi,
masibulo uchaye khanda kuyabahlukuluza abantwana. Hathi hathi namhla kuphela la kusasa. Bathi laba ba tadisa ngezenqondo. Umntwana uyakhula xa ekhulela endaweni enjalo. Ungabona ngani hayi uphethile sibili usehlambulukile enqondweni yakhe uzabamba lokugqakathile. Kodwa ke phambili ekuphileni kwakhe uyabuyela kuwona lwana umumo akhulela kuwo. Ngoba kuye umuntu ongubaba kumele abe ngumuntu ohwabhayo, kumele abe ngumuntu olamandla, kumele abe ngumuntu okhanya ngani ulonaka angahlangana lomunye ubaba olungileyo ochumileyo. Hayi asobaba enough. So kuyahlupha, ngikhulumela kwaba ngamantombazana, kuyakhathaza sibili phambili. So umama uchaye khandi impela.
Ye nxa sithi singavala khonapho ke Mandlovu, njengomuntu omdala sibili, nxa kungathiwa akubalayi abantu sibili lapha ukuthi kumele baziphathe njani ezindlini, akubalayi isizwe mama?
Mina ngithi ezindlini lapha abantu kabafundane, bazane. Umama amazi ukuthi ubaba ngambona senje, mina ngime so.
Okwengezelela kumama okunye ikwazi ukuthethelelana. Akula muntu ongelasici, sonke sonile sisilele enkazimulweni kaNkulunkulu. Kodwa singakhuluma iqiniso, iqiniso liyamkhulula umuntu. Nxa sesilikhulumile sikhumisane umlotha, uyawakha umuzi khona lokho.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge ubaba umfundisi uRonald Moyo weBrethren in Christ Church. Ngibonge njalo lo nkosikazi Chester Spanda uMandlovu. UMandlovu yingcwethi kwezamasiko esintu. Hayi ezulukandaba sima lapha kuhlelo lwethu lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sigcina masiko ayesenziwe kandlela obaba mkhulu.
So kuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hobe.
Yebo. Thakaza mohlezi. Kudibana nokuhlelo lwabasakhulayo, ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo silokhe sikobulawayo. Ngontuthu ziyathunqa, sixoxa loSibusiso Dube. Intathelo izindaba ngomsakazo we-site. Siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus.
Kube ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo, unjani?
Hayi ngiyaphila bafundi, njani khona ngapha?
Hayi siyaphila. Asithinteni udaba lolu mkhuhlane we-coronavirus, awena uyintathele izindaba. Sike saxoxa labanye abakumsebenzi ofanayo, bona bathi kulesi sikhathi lockdown amalungelo abo ayephulwa nabezomvikela. Lokhu kusaqhubekela phambili na kusakwenzakala na?
Esesikubonile thina ukuthi udaba lolu kwenzakale ekuqaleni, kubangelwa kakhulu ukuthi ama press card ebengakaphuma ka-2020. Kodwa ngokwazi kwethu iMinistry ye-Information isiluxazululile udaba lolo. Kodwa inkinga esikhona ukuthi lokhe besiba khona abantu abazintatheli izindaba abamiswayo kuma-roadblocks. Abanye bebuza ukuthi kungani behamba ngezimoto zabo bengahambi ngozuko. Njalo sizwile thina ukuthi Zimbabwe Human Rights Commission isicomplainile ngokuthi bakhona abantu abahlukuluzwayo ngamasosha lamapolisa kulesi sikhathi.
Asithinteni udaba ngomsebenzi elukwenzayo. You know, at sites. Siyabona ukuthi iselenze umsebenzi omnengi kakhulu ekufundisweni kwa lifundisa uZulu okunengi mayelana ngalomkhuhlane. Ubona ngani izakhamizi kakhulukazi kobulawayo bayathakazelela na elikufundisayo?
Okokuqala, yebakhona abantu abangani bakuzwisisa esikukhulumayo ngodaba lwe-corona, but kusenjalo bakhona futhi abangani abakuzwisisi kahle. Ungabhoda lapha emalokishini kubo luveve, kubo lo bhengulala kwezinye indawo, uzabona abantu bebhodabhoda, uzathola abafana bezidingela utshwala, abanye bayavakatshelana. But okunye okumele sikuzwisise ukuthi lo mumu abantu abaphila ku uyenza abantu bezwisise izinto ngendlela ezahlukeneyo. Lapha nizama ukuthi umuntu ongelampuphe endlini umuntu ongelamanzi empompini endlini kunzima ukuthi umtshele ukuthi ahlale endlini. So abantu babe siyadinga impuphu and lapha emputhini kuyaminyanwa kakhulu lalapho okhiwa khona amanzi eziboraneni abantu bayaminyana.
Inani labantu abasebebanjwe ngalo mkhuhlane kobulawayo lilokhu liqhubekela phambili li-increase. Uzulu kobulawayo bona bakuthatha njani lokho?
Abantu kukhanya ngani bakwamukele ngokuthula, abantu ngathi ngesilungu baqhawe asikaboni panic. Kodwa kukhona engathi kuyangithabisa mina ukuthi kulabo abantu abasebenzela inhlanganiso ezinjengama-NGOs, ama-civil society, labosomabhizinisi sebegijimile bagcwala yonke indawo bedinga imali yokuthi kuncediswe ukuthi izibhedlela ziphiwe ukudla, ziphiwe imithi nokunye okufunakalayo ukuthi kwenqabelwe leyo COVID.
Hayi, siyabonga Dube ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwanelo kwalamhla, sohlangana ngolwesibili olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami ngutungameli Nkomo. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho esikhumbuzana khona ngelizwi lenkosi ukuthi litshone empilweni zethu. Ngibonge labo abalaleleyo nalabo abahlala belalela ukuthi leli lizwi mhlawumbe lingabasiza libancede empilweni zabo belungiselela ukwedlula kulo mhlaba besiya kwelizayo. Namhlanje ilizwi lethu siyalithola encwadini kaDaniel chapter 3 iverse lika-27 lo-28 lapho lesihloko sendaba esithi isithando somlilo ofuthayo verse 27. Izikhulu nababusi nezinduna nabomkhandlu wenkosi babuthana babona lawo madoda ukuthi umlilo obanga namandla emizimbeni yawo kungahangukanga lunwele olulodwa emakhanda awo, engaguqukanga amayembe awo, lingasondelanga kuwona iphunga lomlilo. 28. Nebukadnesari wakhuluma wathi makabongwe uNkulunkulu waoShadreki noMeshaki no-Abednego othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezinethemba zazaguqula izwi lenkosi zanikela imizimba yazo kuba zingakhonzi zingakhululeki kuNkulunkulu noyedwa uNkulunkulu wabo kuphela. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, eli livi nxa sililandela kahle sibona ukubana kulamadoda lamathathu uAbednego noShadreki noMeshaki abafakwa esithandweni kumbe ezibo elalivutha umlilo owawuphindwe kasikhombisa ngobana babalile ukukhonza izithombe senkosi uNebukadnezar. Into engifuna sinanzelele lapha yikuthi nxa sisahamba emhlabeni impilo yethu ihlangana izinto eziningi lobunzima obuchiyene obunye obukhulu kakhulu. Nanku umlilo lo kuthiwa uphindwe kasikhombisa, umlilo vele uyazishisela nje. Pho nxa usuphindwe kasikhombisa yikuthi umuntu athe abe umlotha ngesikhatshana nje. UNkulunkulu ke uyakwazi ukuthi abantu bakhe bayangena ebunzimeni obunjalo, abantu bayangena emililweni eminingi bakhale ngalokhu lalokhu, abanye ke abanjewo neBukadnezar baqakeze bashaya makhwelo bakholise ukudubeka kwabantu baze babize labanye babo, babize icabinet, babize ingabe yini umkhandlu lo kumbe icouncil batshelane ukuthi ake likhangele naku ngabantu lokhu kuzavuqhwa khona sizake sibone inkonkoni yajama. Namba-ke kodwa amadoda lesephoselwe khona besithandweni somlilo, into emangalisayo yikuthi kuthiwa bangena bebathathu kodwa kwabonakala wayesine phakathi kwabo. Engithanda ukukutsho kini izihlobo ezithandekileyo yikuthi lanxa lihamba lingena ebunzini mina bomali sayo alihambi lilodwa nanga unebukadneza wazi wavuma ubana lo omunye wesine ukhanya indodana kaNkulunkulu lawe ebunzimeni ongena phakathi kwabo uNkulunkulu lawe kakuthi uwedwa sekisho lobunzima becorona le ekhuluna kusakwa malanga uNkulunkulu khona ulaba bonga bamathembayo ngobana uyakwazi ukubana baludinga usizo lwakhe lamadoda uthi abaphuma bemsulwa benganuki njona intuthu lawo uzangena ebunzimeni uyephuma ungonakalanga kodwa kufuneka yiloko ukhuluna ngoNebukadneza ku28 ukuthi uNkulunkulu kaShadrach lo Meshach lo Abednego kulaba bamethembayo uhlala labo kwaze kwaguquka lenkosi uqobo lwayo sengathi lathi lalaba abasikhokhelayo iinkosi zasemhlabeni zinanazelela ukubana kuyo yonke imizamo eziyenzayo amakholo athembe ilizwi lenkosi ukubana lizabaquba libakhuphe ebunzimeni kawuhambi wedwa izilingo ziyabakhona okorona lemkhuhlane emningi engelaphekiyo iyabakhona kodwa bathemba uNkulunkulu ekugcineni baza kunqoba uNkulunkulu abe lathi asophule kulo mlilo esiphali kwayo asikhulekeni babathixo engcwele naba bantu bakho banikela esandleni sakhe baphule emlilweni wenkathazo zonke abalazo ngoba nanguNkulunkulu wethembekileyo kuzobona phakathi amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi thande kuzintimkandla siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
siyabonga kakhulu ke Jakeli Dala untungamili nkomo.
This song comes to you from ICAP at Columbia University, which is working to build healthy communities around the world. COVID-19, a highly infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Even if we are miles apart, even if we maintain our 2 meters apart, we are not a helpless and hopeless lot. Communities have the spirit to keep us healthy. We are strong together, and together we have the power to keep ourselves safe. We have won other battles before, and we have the spirit to win this one. Distances apart, but if we put our heads together from a distance, if we walk the talk together and apart, we can win this battle together. Yes, together we shall overcome COVID-19.
Lo ngumculo osanda kwethulwa nguAlbert Nyati labanye abagoqela uDerek Mpofu, uTererai Mugwadi, uFatima Sitimela Gatiji, uLwazi Jabangu, uJust Signal, Joseph Chino Uriri, loMono Mukundu. Singagqibi uhlelo lwalomhlanje ukuthi sikhangele ebezikhokhela. Abantu bathi bahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane le-coronavirus eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje olivalisayo ngengubulo nguGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.